Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 24 Nhlangula 2021 ngo Chris Gande. Lendabeni zethu lamhlanje.
Ivumelana lakho ngoba iCovid-19 ligciwane elibulalayo sibili simpilo yabantu iqhatheke kwedlula ukuthethwa kwamacala.
Umsebenzi umisiwe emthethwandaba emadolobheni leziqintini ezimbalwa elizweni ngemva kokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kula madale.
Ngenyaka ka-2019 i-council iteste kanye yatesta izibholane ezingu-176 phezu kwezibholane ezingu-350 okwenza about 50% kuphela yezibholane ezitestiweyo.
Iningi lezikotsho zakobulawayo zibikwa zilamanzi angahlanzekanga njalo angalungelanga unathwa ngabantu. Ibandla le-MTC Alliance lithi liphakathi kokuphenya ukungazwisisani esigabeni salo kobulawayo lapho okulamanye amalunga abikwa esebenza lebandla le-MTCT. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsebenzi umisiwe emthethwandaba emadolobheni leziqintini ezimbalwa elizweni ngemva kokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kula madale. Abe commission ebona ngezemithethwandaba elizweni, abe Judiciary Services Commission of Zimbabwe, bamise umsebenzi emadale emadolobheni agoqela eseKariba, Chinoyi, Karoi, Pindura, Mutare Magistrate Court, Le High Court lamanye ngemva kokuba kutholakale abantu abafika phose amachumi amabili 20 bele gciwane le coronavirus emthethwandaba eyehlukeneyo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Embikweni wabo abawethule enkundleni yokukhulumisana noZulu ebulenjini eTwitter, abe-JSC baveze izizathu ezibafuqe ukuba bathathe lelo nyathelo. Isiphathamandla se-JSC esingathandanga ukuthathwa amazwi, uNkosikazi Bianca Makwande, ugcizelele umbiko olotshwe ngunobhala uMnumzana Walter Chikwana esithi leli nyathelo lithethwe ukulondoloza impilakahle yezisebenzi zemithethwandaba kanye loZulu jikelele. Uthi njalo leli nyathelo lithethwe ukuze bathole ithuba lokufafaza imithi kanye lokulonda abangabe bethe babaseduze kwabantu laba abatholakale bele COVID-19. Omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu uMnumzana Pride Mkono uyalincoma leli nyathelo elithethwe ngabemthethwandaba.
Ivumelana lakho ngoba iCovid-19 ligciwane elibulalayo sibili simpilo yabantu iqhatheke kwedlula ukuthethwa kwamacala.
Kwasekelwa nguMnumzana Efi Dlela Ncube. Omunye njalo wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu.
Kule ngozi enkulu ukuthi isifo se-coronavirus lisengagcwala indawo yonke libulala abantu abaningi kakhulu okwedlula labo eselibabulele ngalesi sikhathi. Dingeka indlela ezihlakaniphileyo zokuvikela lokho, indlela ezizafundisa abantu, zicebisane labantu ingozi ekhona, njalo kwandiswe ukuhlatshwa kwabantu ngokuba imithi iyashota. Kudingeka abantu bahlatshwe, bafundiswe ngaleyo ndlela bazavikeleka.
Enye ingcwethi kwezempilakahle eyisiphathamandla sesibhedlela seMpilo Central Hospital, uDokotela Solwayo Ngwenya, uqhubeka exwayisa uZulu phezu kwengozi ilizwe libhekane layo ngaleli hlandla lesithathu lobhubhane lwe-COVID-19.
Yikho siyaxwayisa ukuthi linanzelele kakhulu mahlabe ezulu khonokho ukuvikela ngakho umkhuhlane we-coronavirus sihlala silitshela ngawo. Yikho kuqakathekileyo, abaningi siyaxwayisa ukuthi lihlale phansi lingatshoni lihamba lisiyahlangana labantu, ligeze izandla njalo, lingavumi ukuthi lihlangane lomuntu ekhipha amakhala liphefumulana laye, ligqoke ama-face mask. Kuye kuqakathekile ukuvala amakhala lomlomo.
Ukhuthaza abantu uDokotela Ngwenya ukuba behlukane lomkhuba wokubuthana noma kanjani.
Lapha abanompola khona abakhulu lapho liyabe lihlangane khona emachechi kumbe lisenza emchado, siyaxwayisa ukuthi lingakwenzi khonokho bantu bakithi. Lanxa lapha kusiyabekwa abantu, lihambe lingahambi libaningi, lilandele khonokho isinqumo esafakwa nguhulumeni.
abeJS bathi bonke abafuna ukusa indaba zabo emithethwandaba abagoqela amagqwetha kanye lozulu jikelele kuzamele benze lokhu ngokuxhumana labo registrar, uresident magistrate, osherif kumbe umsekeli kamaster of the high court. Njalo uzulu uzokwaziswa ngenombolo zabo zencingo zokusebenzisa ukubathinta ngazo. Abejudiciary Services Commission bathi basalindele ukucetshiswa ngabezempilakahle ukuthi kuthiweni kusiya phambili ngale ndaba. Kubhubhe umuntu oyedwa ekutshoneni kwelanga la izolo ngolwesibili phakathi kwabangamakhulu afika phose ayisitshiyagalombili abatholakale bele COVID-19. Ndawonye sebesedlula inkulungwane ezingamashumi amane 43,480 asebetholakale bele gciwane leli elizweni selokhu laqhamukayo ngomvimbitho wanyakenye emazweni omhlaba ogoqela iZimbabwe. Kuthi abafika phose inkulungwane ezingamashumi amane 37,477 kungabasilekiwo. Kunje sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 715,056 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele. Njalo sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane lengxenye 451,793 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMathebeleland Institute for Human Rights yethule umbiko oveza ukuba izikotsho eziningi zakoBulawayo zilamanzi angahlanzekanga njalo angalungelanga unathwa ngabantu. Abenhlanganiso le bathi bathole ubufakazi obuveza lokhu kumphumela yophenyo olwenziwe ngumanisipala. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ikhansile yedolobho lakoBulawayo ibhekane lodubo lokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo isikhathi esiningi osokusenza izakhamizi zeminye imizi yaleli dolobho ibhekane lohlupho lokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo. Umqondisi weMathebeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa, uchasisa kabanzi ngombiko ophathelane lamanzi akoBulawayo.
Ngonyaka ka-2019 ikhansile iteste kanye yatesta izibholane ezingu-176 phezu kwezibholane ezingu-350 okwenza about 50% kuphela yezibholane ezitestiweyo. Kuzona lezo ezingu-176 ezingu-33 zakhona zitholakale zilalokho okuthiwa i-coliform, bezi-contaminated, zingcolile. Kukanti ezingu-4 zazo zitholakale zile fecal coliform, okuthi ukuthi yingcekeza yangasese.
Ngomnyaka ka-2020 uBulawayo ubhekane lodubo lwamanzi olukhulu ukwedlula eminye iminyaka okudale ukuba abantu babanjwe imikhuhlane yesisu, isikhumba, kuthi abanye balahlekelwe ngumphefumulo. UMaphosa uqhubeke esola umanisipali wakoBulawayo ukuba akenzanga umsebenzi wakhe ngokupheleleyo.
Ngomnyaka ka-2020 ngesikhathi lapho abantu akade behlupheka khona ngamanzi bateste izibholane ezingu-23 phezu kwe-350 sithi hathi Bulawayo City Council kalilayo i-evidence ngokuthi lithi lona lina imanzi asezibholaneni ahlanzekile. Kutesti izibholane ezingu-23 phezu kwe-350 ufana lokuthi kawukaqali.
Isakhamuzi sakoBulawayo inkosikazi Nokuthula Mafu uthi bona emzini abahlala kiwo amanzi bayawathola kodwa aba lephunga.
Amanzi abuye engcolile sibili, kwezinye izikhathi vele abuye ezinukela ubulongwe ngapha ibhili buyikhwelile.
Kusenjalo i-council isithe yavalela abantu amanzi ngesikhathi ilungisisa isitishi samanzi esadubukayo esencema reservoir, sona esithela esethuli reservoir. Umabhalani we-council yakoBulawayo uMnumzana Christopher Dube uthi ukuvalwa kwamanzi kuqale ngomvulo kuyaphela ngolwesihlanu emini yantambama, ethi indawo eziyabe zingelamanzi yi-Esigodini, iMbizo Barracks, iFortune's Gate, iSelbourne Park, iMahatchula, iHoodville, iKingsdale, iLockview, iSunninghill, iMalens, iGlencoe, iRiverside, iWaterford, iManningdale, iWillsgrove, iBenavosta leDouglas Dale. Izakhamizi zakoBulawayo zihlala zibhekane lodubo lwamanzi iminyaka yonke, kodwa okomnyaka odlule zithi bekuphambili lapho izakhamizi ezike zathola amanzi kanye phakathi kweviki ezimbili kwaze kwabanganeno lonyaka ngemva kokuna kwezulu. Kodwa lokho ekhona amalokishi angelamanzi anjengePhumula South, iCountry Park, inkulumane lamanye. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla leMDC Alliance lithi liphakathi kokuphenya ukungazwisisani esigabeni salo kobulawayo, lapho okulamalunga abikwa besebenza lebandla leMDCT. Isikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa uthi ibizo eseliphume lacaca kulolu daba ngelikameya waleli dolobho umnumzana Solomon Mguni, obikwa ingakaze alugxube emahofisini ebandla okwesikhathi eside. Asenelisanga ukukhuluma lo mnumzana Mguni ngalolu daba ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini. Kungqoqo ayiqhubelo sithandekile emhlanga weStudio 7 umnumzana Chirotsa uphinde walandula imbiko ethi umgcini sihlalo walesisigaba umnumzana James Sithole wamiswa umsebenzi okwesikhatshana.
Umsebenzi uqhubeka kuhle, kubuya abantu abaningi ehofisini lapho bezofakaza lokho izikhalazo zabo, betshela laba abazele eHarare. Singatsho ukuthi ayisibo bonke abazele eHarare, bakhona abanye abazela khonapha emasekubeleni.
Kodwa khona kahle kahle kuyini abakulandileyo, njalo liyavuma ukuthi kulokulwisana yini esigabeni senu?
Ye, kukhona okungani kuyakhathaza amalunga ebandla ukukhokheli kweprovince.
Ama-factions lawo ngesilungu yiwaphi, njalo kungani kulokudabukana phakathi?
Ama-faction akula into ethiwa yi-faction. Into ekhona nje yikuthi abantu bathiyana imbono kuyini yini abantu laba asebahamba ebandleni likababa uMontora, laba abezelandela umkhubeni ubaba uMontora kumbe beqotshwe.
Eminye njalo impiko ibisithi umgcini sihlalo umnumzana Sithole ubesamisiwe okwesikhatshana ukusebenza ebandleni. Liqiniso leli yini, njalo bakhona labanye?
uJames Sithole kamiswanga umsebenzi lapha eprovince. Into ekhona yikuthi bakhona abakhonona ukuthi ubaba uJames engabe ngumuntu ophuza ukuxotha laba abantu abahamba kuMontora nakumamumba. Kodwa ikuthiyana kombono akutho ukuthi kuthiwa useleqala, yikho lokho okucubungulwa abantu laba asebethunywe i-standing committee ebandla le-MDC Alliance. Sizabona ekupheleni komsebenzi ukuthi bazaphatha njani sendaba.
Sikhuluma nje kuyini asebekufumene, njalo namhla kuyini abade bekwenza?
Umsebenzi wabo yikuthi gabatheli thina bona into babuyele ezinye ezokuthapha amazwi abasebenzisayo nabe thukungula izindaba, babuyele secretariat yabo ezabibabhalela lokho abangabe kuphethe angazange ngikutho ngoba bekhulume lathi bayathi behambanisa imisebenzi yabo.
Kodwa baningi yini abacatshangela ukuthi bengabe befuna ukusekela kumbe besiya kubandla elikhokhelwa ngomnumzana Manzola?
Engibona kungani kuyahlupha ama-formalities kuphela ukuthi benikeze izimali, kungani kuyahlupha ngoba izimali lezi khanya sezananzelele ukuthi kula bantu abanjengakomeya Mguni abazange banyathele ehofisini susele isikhathi bekhethe ukuthi bangene ekhansi ngokuthi ngabe khonapho ebantwini abanjengabo-Solomon Mguni ukuthi usalilunga lebandla eninde naye. Kungani kuphazamisa abantu? But bekufunakala phela ukuthi abantu bonke benikeze izimali ngoba umuntu angeke unike inwazi kusasiyaphenduka abesesetshela amalunga ephathi ukuthi i-pit camp policy yabekwa ngubaba uTsvangirai ukuthi sibe pit camp. So abantu bathi hayi umuntu engathengisa hayi kumele anike incwadi ahambe. Besisadinga ukuthi sithole lawo mabizo but ebiphume egcekeni nelikameya uSolomon. Amanye amabizo lokho sisacubunga.
Lo ngumnumzana Swithan Chirotsa, isikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo. Ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ngesikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Inkampani zezindaba AAPTN le AFP TV zibika ukuba kulabantu bedlula amachumi amane 43 ababhonjwe emkambo esabelweni seTigray ngabacatshangelwa ukuba libutho le-Ethiopia. Zibika ukuba ababona ngezempilakahle babatshele ukuthi abafileyo ngabantu kade bezenzela imisebenzi yabo hathi amalecaja. Lokhu kwenzakala kulandela ukulwisana okutsha phakathi kwamasosha akwele-Ethiopia labathi bavikela uZulu eTigray. Umnumzana David Beasley okhokhela inhlanganiso ekhangelane lenswelo zikaZulu e-World Food Program uthi kule ndlala emangalisayo kwele Madagascar okulabantu abaningi abamelele ukudla. Uthi okumanje abedlula inkulungwane ezilijumilane 14,000 kabasenelisi ukuzidingela ukudla. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika uthi uhulumende wakhe ulwisana lodlakela elizweni leli okulabantu abaningi asebedutshulwe ngemibhobho lonyaka yilabo abahlasela uZulu mahlayana. UBiden uthi bazama ngamandla wonke ukuvimba ukuthengiswa kwemibhobho okungekho emthethweni. Uthi uhulumende wakhe uzanika izabelo amabhiliyoni afika phose amakhulu amane amadola $350 billion okuhlaselwa khona kakhulu abantu.
Kule mbono ehlukeneyo ngokuthi ibandla le-MDC Alliance liguqule igama leli ngoba lingasetshenziswa ngele-MDCT ngesikhathi sokhetho olungenziwa. Abanye bathi kumele kudingwe ibizo elitsha. Abanye njalo ababalisa umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa besithi ngitsho akuqutshekwe kusetshenziswa igama le-LT MDC Alliance. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Munzura wazise ukuthi bazasebenzisa ibizo elithi MDC Alliance kukhetho ngoba libizo elakhethwa ngoye ngumongameli waleli bandla umuyi umnumzana Morgan Tswangirai aze alobelane sivumelwano lamabandla aphikisayo ayisikhombisa ukuthi bazancintisa ukhetho bemanyene besebenzisa leli gama. Iziphathamandla zamabandla womabili zalile ukukhuluma ngalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ezicubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lomnumzana Angliston Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Into yama-MDC le isithwa isisanasana umtshado wesitsha. Akusakhanya ukuthi ikhanda liyangaphi, imsila yikuphi. Angizwisisi vele kahle ukuthi kuvavele bajongeni ngoba kutshengisa i-confusion esesilayo njengelizwe ukuthi i-opposition yethu is lost direction. Batshona bedlephana bebanga izinto ezingelangqondo. Ngicabanga futhi ukuthi uMonzora bayesaba ukuthi bangasebenzisa ukuthi MDC kodwa bazadliwa, kanti njalo futhi abazange bahambe bayakuzwa ukuthi amanzi anjani. Kodwa ekugcineni kwakho konke kutshengisa ukuthi izalo-BF silayo kuze kube ntolontolo nxa i-opposition i-BF akathi.
Ngwenya, wena uthini ngadangadaba lo?
Yelo liqiniso ngoba lapha umuyi uMorgan Tsvangirai sebhubha sekukhulunywa nge-MDC Alliance, kwase kufanele ukuthi ukuxabana konke ungazihlanohle kuhle kuphele, abantu bahle bavumelane ukuthi hatshi sesiyi-MDC Alliance okwendulo ngokwendulo. So vele uyatshekisa ukuthi abantu bakhona vele abakumaqembu la balobuhwaba okuthize ukuthi ungathi wehlulwe kucongress egweru sisithi semfuna usebenzisa i-MDCT. Usubona ukuthi i-MDCT ibe ilizwe lakhona liyahlupha kukhetho sisithi semfuna usebenzisa i-MDC Alliance. Izanu-PF njengoba isifande esithi uyalokhu ibasebenzisa ngoba siyazi ukuthi bangavele baye kuzeki besithi bona sesifumisene CMTC Alliance izeki yabavumela wenze bahlokoze baqhube benze kube le confusion lokuxabana okuphambili. So sofana ukuthi khathi abantu bahlale phansi babona ukuthi bengenzani ukulungisa udaba lalo kungabe le confusion.
Kodwa ke bona abe MDC Alliance bathi ukuthi basuse ibizo leli elithi MDC kungenza ukuthi bengayenzi kahle kukhetho. Wena ubona njani sibanda la?
Ngiyabazwisisa kodwa mbona ngani isizathu esithiwa ngabantu esesilethwa ngabantu abangamavila, abantu abangafuni ukusebenza. Engingabathi mina ngisikhiwa ngama-vultures, political vultures, amanqe agijimele udobha ezifileyo. Ngabe bahlakaniphile njalo, ngabe ba-serious ngokuthi bafuna ukukhulula ilizwe, ngabe bayazimisela ukuthi baqalise katsha i-opposition entsha ukuthi benze into kuthiwa i-rebranding. Ngoba laleli bizo elithi MDC abalithanda kangaka, kwabanye abantu abanjengathi selingcolile, kwabanye abantu emakhaya selingcolile, alisasebenziseki. Kodwa ngoba bona bangama-armchair politicians, abantu abacabanga izinto behlezi ehofisini abangahambiyo bayenjari bayehlangana labantu beze ukuthi abantu bathini, baze belokhu beqina ngoba lelithi MDC. Nxa belokhu beqina ngalo ba-entrentsha iZANU-PF, iZANU-PF will continue becoming stronger. Ngabe ngabantu abahlakaniphile abangasomagwala, ngabe bavuma ukuthi urayithi asishiyaneni le nto ethiwa MDC siyehlule siqale into entsha. Engicabanga ukuthi mina kuzathi abanye abantu mhlawumbe thina lungwenya khonapha siqeda khonapha singacina sesicabange kahle sivumele into entsha ezahuga abantu, sicine sithethe i-space lesi akade belaso badlala nge-political space abalaso ngoba kabakho serious.
Wena Ngwenya, manje ungathini ngebizo esizwa kuthiwa bakhona abanye abathi ibizo lakhona lithiwe MDC Chamisa?
Hayi phela asuzisibuyele isigaba lisana ukuthi iqembu elombusazi welizwe liyanikwa ibizo lomuntu kwakhona kwakulo MDC Tsvangirai. Kwakhanya ukuthi lokho amabizo alokho engena abanye bafaka MDC 99. Hayi impi le eqondane labantu beZimbabwe ayisho impi yomuntu oyedwa. Njengoba sithi Sanda ungazutshaya i-branding, i-branding ayihle inikwe ibizo elitshengisa ukuthi kubambana phakathi kwamaqembu aphikisanayo. Angivumelani lakho, lokho yikuvila. Njengoba sithi Sanda nxa usithi sizinika ibizo elitsha, zinike ibizo elitsha, akhona ukugalelana ibizo lakudala. Ayihle Chamisa phela ovotelwayo, ukuvotelwa ama-principles, ama-ideas. So nxa kule bizo elitsha eliza ama-ideas, ingqondo entsha, yiyo i-branding efale liyenziwe. Lobu buvila bokuthi phongukuthi Chamisa kaso party kaChamisa phela le iparty yelizwe lonke. Yaso sithi Highlanders Madinda kumbe Highlanders Peter Law, akulanto enjalo. Kanikwe ibizo elitsha eliqondane lokuhuga ingqondo ezintsha.
Hayi isikhathi sesingasavumi. Ubaba Sibanda, wena ungathini nxa sikhangela ukubana ibizo leli lona leli elithi MDC nxa lingasuswa kusetshenziswe, abanye bathi kusetshenziswe elithi convergence?
Hayi phela mawusenza i-branding khonokho sikuvumelana loNgwenya ukuthi abantu be-opposition baduba ngokuvila. Ubuvila obenziwa yi-opposition bonobo yibo benza sitongwe izanu, noma siyafuna noma kasifuni sibe lokhu sitongwe. Akulanto enzima ngokuqala katsha, vele imali ethi MDC kwabanye bethu selingcolile ngoba ungavele kwenze futhi khonokho abafuna ukukwenza ukugambela ukuyinika ibizo ibe lesibongo sebizo lomuntu. Kuyasixotsha thina abantu, asifuni ukuzwa into ethiwa MDC ngoba isidisappointe kakhulu. Futhi ngibona ngani ungathi MDC ogogo izanu vele siyenze kube lula ithi bona laba yibo labana abaletha ama-sanctions. So kasithi guquli lutho nxa silokhu sisebenzisa ibizo le-MDC.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya obexoxa ndawonye lo mnumzana Angliston Sibanda. Umnumzana Patrick Chinamasa obambe okwesikhatshana isikhundla sokhangelane lenhlelo zokukhanga abantu ukuba bangene kubandla lezanu PF uthi uhulumende kasoze avumele ukuba abahlala emazweni bavote kukhetho bephandle kwelizwe. Lokhu sekucunule abaningi abahlala kwamanye amazwe abafisa ukuvota kukhetho besemazweni lapho abahlala khona. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo. Direct from Washington, okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Umongameli Joe Biden lenkokheli yomanyano G7 bakubeke sobala ukuthi bazimisele ukulwisana lokusetshenziswa kwabantu njengezigqili kumankampani athengisa impahla emhlabeni jikelele. Ubugebengu obenziwa kusetshenziswa imitshina yamakhompyutha nenkohlakalo. Ilizwe leMelika lamalunga e-G7 bayakhathazeka kakhulu ngendlela zonke zokusetshenziswa kwabantu njengezigqili kunye lamazwe aphatheke kulokhu okufana labohlobo lwesi-UGAS leminye imihlobo edolobheni le-Xinjiang kwele-China. Impahla esetshenziswa kwezokulima okokusebenzisa ukuthola amandla kagetsi ngelanga isola lempahla yokugqoka yikho okuludubo lolu kakhulu. Inkokheli ye-G7 ivumelane ukuhlonipha ilungelo likaZulu lokuvikela abantu kwenziwa izigqili. Phezu kwalokho, amazwe e-G7 athi azimisele ukulwisana lezigelekeqe ezisebenzisa ubulembu be-internet ukuhlasela. Kulezehlangano eziningi lapho amalunga amazwe e-G7 lamanye ahlaselwe kuhlangothi zezakhiwo ezokulungisa lezemitshina yakulezinsuku lezibhedlela. Izikliwu zobulembu ezisebenza kumazwe atshiyeneyo zingena kunhlangothi zokwakha imali yobulembu i-cryptocurrency lokukweladisa imali zihlasela abantu umhlaba wonke jikelele. Uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo kumele basebenze ndawonye ukwenzela ukuthi indawo eziqakathekileyo kumele zivikelwe ebuseleni lobu. Ngokunjalo, ubugelekeqe bobulembu kumele buhluzisiswe, kujeziswe njalo kwenziwe imizamo yokuzivikela. Amazwe amele acwayisise lobu bugebengu obenzakala emazweni awo. Inhlanganiso ye-G7 yazophinda yavumelana ukulwisana lenkohlakalo. Umongameli Joe Biden kunsukwana ezisanda kwedlula ukubeke sobala ukuthi ilizwe leMelika lizalwisana lenkohlakalo okuyindikimba kahulumende wakhe. Waphinda wethula impumela yocwaningo oluthiwa National Security Study Memorandum on the Fight Against Corruption ukuze kuqiniswe umsebenzi wokulwisana lenkohlakalo. Inkohlakalo yenza uZulu engethembi uhulumende, uhulumende angasebenzi ngemfanelo, kuchaphazwe inotho yelizwe, iqede impande yentando kaZulu. Phezu kwalokho, ukungethembeki kubeka umthwalo onzima kumnotho welizwe njalo akulungelanga uZulu. Elimelika limanyane lenhlanganiso ze-G7 lizalwisana lodaba lwamankampani okuthiwa ngama-shell companies lehlise ukukweledisa imali ekuthengisweni kwezakhiwo i-money laundering, liphathise ekuhanjisweni kwemibiko ephathelane lenkohlakalo lokuphathisa amazwe ukuthi alwisane lalolu dubo. Kubandululwe uncedo oluphiwa amazwe ukuze alwisane lenkohlakalo njengensika yombuso okhululekileyo. Elemelika liyamukela ukuzinikela okwenziwe ngumanyano we-G7 ekulwisaneni lenkohlakalo. Njengokutsho kukamongameli Biden, elemelika seliphendukile ekukhokheleni amazwe omhlaba alembono efana leyethu. Leyo ke bekuyimbono kahulumende welemelika. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umsebenzi emadale emadolobheni leziqitini ezimbalwa elizweni uvaliwe ngemva kokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. iningi lezigotsho zakobulawayo zivikwa zilamanzi angahlanzekanga njalo angalungelanga unathwa ngabantu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.